Iningi lezakhamizi zalumango ziveze ithemba lelakusasa elihle lisithi bese kudingakala ukuthi uMgabe aphumule. UMnumzana Joseph Mazondo isakhamuzi seMawane njalo uthi impilo ibisinzima phansi kombuso kaMgabe njalo ujabulile lapho esizwa ukuthi uzethiya isihlalo sombuso.
Lokho kuyangithabulisa, kuyangijabulisa kakhulu okwenzakeleyo ngoba veleni ube ngumuntu ongafisi ukuthi okhanya othi angafuna ukuphuma esihlalweni.
UMnumzana Gabriel Moyo uthi laye kumthokozise kakhulu ukubona uMgabe ethiya umbuso ngemva kokukhokhela ilizwe kweminyaka esikaBhose engama-47 selokhu iZimbabwe yathola uzibuse ngo-1980. UMoyo uthi osekudingakala umuntu ozabisela iZimbabwe kwisimo ebekiso kusanda kuthathwa uzibuse.
Sikhangele ukuthi ilizwe nxa bangatholi umuntu ongavusekiswa ilizwe lingavuki.
UMnumzana Emmerson Ndambuzo Mnangagwa ukhangelo lokugcotshwa kuba ngumongameli welizwe ngolwesihlanu kodwa isibo bonke abafuna ukuthi athathe lesi sikhundla ngoba besithi izandla zakhe zigcwele igazi. UNkosazana Jennifer Ncube layo oyisakhamuzi seMawane uthi ngeke afa amxolela uMnangagwa loba sekutheni ngodaba lwegugurawundi.
Sazihambile ngoba uchitha igazi kakhulu emathebhethelenti la. Kathesile kuze nibhalako yanuka laphana ngenxa kamnaka ekhesi. Vela kuloo nto azayenza kuloo nto esingathobeka ngayo ngomnankakho. Ngoba umnankakho is a problem enkulu kakhulu kithi nabantu beZimbabwe.
Kungenani lokuthi iningi liphakathi kokujabulela inyathelo elithethwe nguMgabe, abanye lokho bengazi okuqhubekayo elizweni. UNkosazana Nozithelo Ndlovu lokhu ebambeli kaNtulo.
Hayi, mina vela ngangezwa ngakho vele le nyuza sakhe silalele. Siyaphonguzwa nje abantu nje bejabulile ngaphanda besithi bakhona besamelele istori asibhalileyo kuphela ngo-8 kanti kuthethwe 4 hours.
UNkosazana Nesisa Zulu nesinye sezakhamuzi zeGaranyemba njalo uthe layo usemnyameni ngokwenzakala kwezombusazwe.
Angilalwazi ngakho lokhu okwenzakeleyo ukuthi ubaba wethu sethile umsebenzi bengakwazi. Hayi, kusasa leyo sesizayibona kuyena lowo zabe emuyophiweyo.
Iningi lithi uMgabe seyinganekwane njalo kuyadingeka ukuthi inkokheli entsha yeZimbabwe iphuthume iqale umsebenzi ukuze uZulu abe lekhisimusi elihle hathi ukuthi ayidlalele emabhanga elinde imali. NginguVusisizwe Mkhwananzi owendaba zeStudio 7 ngiseMawane eNdebe.